Sika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 Nkwenkwezi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Silengxoxo lomgcinisihlalo webandla uMnumzana Love Momoyo.
Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiphakise ukulithotsha ngo-1999. Sikhuluma nje selidiniwe. Kambe selidiniwe langena endlini yakho. Kambe umnikazi webhalabhala ngubani? Kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomntakami uMnumzana Welshman Ncube, umkhokheli webandla leMDC othi wadlengulwa eSouth Africa kodwa amapholisa kawafuni kubopha owenza lesi sihluku.
Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni, ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni, ungitshela ukuthi bengiyocansini nawe esithandwa sami, ngathi cha ungathibo yocansini nami.
Kuhlelo lwethu lwemaphandleni lamhlanje sixoxa lesakhamuzi semaphisa uMnumzana Winston Dube. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla uMnumzana Love Momoyo ukuze sizwe ukuthi kahle kahle unjani lomkhankaso abathi wehlukene leminye yeminyaka yonke.
Engakuveza ukuthi njengenhlanganiso sesiqalisile uhlelo lokufika ebantwini. Uhlelo lwethu sesile nyanga ezintathu lalisungula lapho kwaqala khona umongameli uPresident Tsvangirai evakatshela ama-provinces wonke awenhlanganiso yethu lapho wayebonana khona labantu abangekho kwezombangazwe kodwa kungabantu abahloniphekayo ezigabeni ezijiyeneyo kuvalisa abe-church izinduna lamasobhuku kanye labosomabhizinisi. Sasesihlela uhlelo lwesibili lapho esathuma khona inkokheli zebandla lethu ezingamalunga e-National Standing Committee. Sabanika ama-province achiyeneyo ukuthi bekhokhela inhlelo zokuyafika ma-structures ethu kuma-one. Engakutsho amafitshane babhizi njengoba ngikhuluma nje kuma-provinces wonke ngenhlelo ezijiyeneyo. Inhlelo lwakuqala njengoba ngitshile ukuthi luhlelo lokusebenzela ku-ward. Omunye lomunye sitheka abuyele lapho i-ward owazalwa khona akhulele khona ekhuluma nabantu ebabonisa ngamalungiselelo okhetho asekhona. Silokhetho olunye oluqondane labontanga lapho esikhangela ukuthi omunye lomunye kabelethe umntwana wakhe nxa sisiya irejista njengama-voters. Sibo sesiba lolunye uhlelo oluqhutshwa ngomama olukhangelele lakuthi umama kangatshiyi umntwana wakhe nxa esiyabhalisa ukuba yivota.
Kulolunye njalo udaba oludla ubhedu lezinsuku, udaba lokumanyana kwamabandla. Sesike sezwa abanye besithi amabandla engaze abambane, okuzakhathaza ukuthi umbani ozakhokhela umanyano lo. Uthini wena ngodaba lolu?
Sina njengenhlanganiso sesikutsho ukuthi ukuthi umbani okhokhelayo kumbe ngubani ongasoze khokhele awuqakathekanga kangako. Oqakathekileyo ukuthi kube lesivumelwano osokuthi ngendlela esihlela ngayo kumbe esisebenza ngayo inhlelo zethu ziyahambelana yini lalabo bantu esifuna ukusebenza la. Singakhangela inhlelo ukuthi ziyahambelana sokusitsho ukuthi lawo muntu kumbe labo bantu kuyabo kusobala ukuthi ngasebenza la. Engakutsho sizama ukuthi sichace udaba lokuthi umbani ongakhokhela. I-NDC ekhokhela uTsvangirai isileminyaka elitshumi lasikhombisa phose ilwisana lomgabe lezalo yakhe. engakutsho ukuthi leli bhalabhala esithalise ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe kambe selidiniwe langena endlini yakho kambe umnikazi webhalabhala ngubani kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha yikho mbona ngathi kuyachazwa sobala ukuthi thina njengenhlanganiso kasidingi umuntu ozakhokhela umanyano lowo kusobala umuntu osuke exothanisa inyamazana yakhe ngamafitshane yikho esiwukhangeleleyo njengenhlanganiso ukuthi nxa sokudingakala umuntu ozakhokhela umanyano lo ukhona kade vele esekelana lebhalabhala lele and isibona ngathi kusobala ukuthi ibhalabhala leli ngelakhe.
Hello ke ngumnumzana Love Moyo umgcini sihlalo webandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafuke mbuna
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungamile Nkomo. Namhlanje ngisekhezi emaphisa njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Winston Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthembo baba.
Yebo, linjani Nkomo?
Hayi, siyaphila, linjani lani khona ngaphe ekhezi?
Hayi, siyaphila, siyaphila, sibona nje ukudiveka emaphandleni la.
Kuyini okuhluphayo tu?
Lapha impilo enzima, kulamali, sibilinile, kutotile, kuphilwa nzima manje.
Litholanga lutho emasimini?
Emasimini kutholakala okuncane, sibilinile kakhulu, kutotile.
Okuncane belikutholile khonoko kuyini?
Kanje kuyimunjanyana, kuyisipho kunye kuncane, kulokungamabelanyana lakho, kuphulile kwaphonsa, bekungafaka abantwana ngenxa yokuthi amanzi abe maningi.
Ngalokho Dube iseliphumile vele emasimini sezange namahlanga kusela lutho lwenzakalayo.
Abantu abaningi sebephumile lapha emasimini amahlanga lo bengakangeni kumele ukuthi kuqale kungani uyaphuza.
Ngezinye indlela ungathi libhekane lendlala lonyaka lomnyaka ozayo.
Indlala vele iza kuba khona kusabe kuthiyana njengabantu ngabantu. Ngoba abanye bahle besele zona izinto zokulimisa abanye abalimileyo nje endaweni ezigcineyo bazatholathola indlala vele iza kuba khona ikakhulu ebantwini ezifuyeni kuzabangconywana.
Wena kuyini okuvunileyo kuyini ongathi ukutholile?
Amabele amabelanyana nje ala lawa athise sitofatofile khonokho okuncane hhayi izingalani zincane phela lapha sifika ngamadodo lapha indawo yamadodo le lonyaka kula balutshwana.
Olivama ukuwatshaya mpela amajodo
nxa izulu lingaliningi kakhulu hayi phela kudla imchanga kuyini okunye ungakudla phandle kokudla imchanga lapha emakhaya lapha indlala phela.
Izifuyo zona uthi zikahle mpela lo nyaka zizasila agcwele amadamu lamadlelo ami kahle.
Amadlelo ami kahle amadamu alamanzi kodwa amadamu phela sayagqubeleka vele amadamu la agqubeleka kudala ngamadamu nje ngebizo akugcini manje okungamadamu lokhu masinya nje kuyabe sekungela amanzi nje.
Kula mizamo yokwagebha kakutsha kukhitshi udaka
le indawo yekhezi leyo imizamo ungayibona ngathi Nkomo lapha hhayi akukhatshana lapha kahle sibone imidlalo yokugebha amadamu lapha vele sikusivela kwezinye indawo vele.
Amanzi awukunatha emakhaya lapho liwakha ngaphi emfuleni lilezikotsho kuhamba njani?
Kulezikotsho zilithwane izikotsho uthole isigaba zengu-2 labantu abaningi kulezikotsho 2 kuphela nje zilithwane izikotsho.
Liyawathola kahle kahle kodwa amanzi
mazimbili kungafa esiyi-1 amanzi asetholakala nzima siyathola ye kodwa-ke abantu bahamba umango omude besiyadinga amanzi bahamba imango.
Ukhuluma ngodaba lwezikotsho lolu lendlala elibhekane layo mhlawumbe mabelalela abakahulumende akhona amazwi ongathanda ukuba ukuwaqondisa kibo?
Abakahulumende ayi ngakhuluma kodwa sesiyakhuluma sadina vele indawo leyo ikhezi vele ayikhanyelwa abake bebuye abakuye ebantwini bezozibonela abantu baphila nzimanjani.
Abantwana ezikolo bayahamba kahle kodwa?
Abantwana ngikhuluma nje abantwana abaningi baxothiwe khona sesigabeni esikole baxothiwe akulamali ye-school fees bayithatha apha abantu imali akulamali hlelo baxothiwe abantwana abaningi bahlezi.
Kodwa uhulumende wathi akula mntwana omele axotshwe ngenxa yokwehluleka ukumbhadala imali ye-fees kabakulandeli lokho abaphathi?
Mina angeke ngifakaze into ekhulunywe ngohulumende ngoba kuyakhulunywa emathekisini. Xa sokubuya ngathi ezikole bakuthi thina sikwazi lokuthi umuntu ebuyethela imali esikole esiphola.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo oDube, siyabonga.
Siyabonga
Nkomo. Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isekhezi umnumzana Winston Dube. Asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki eza.
Langlela ntwandwe, langlela ntwandwe, langlela mshweshwe,
langlela nampala.
Siyabonga Ntungamili. Sekulenani eliphezulu elikhwela mihla ngemihla elabesifazane abahlukuluzwa kumbe ukubulawa ngabesilisa kwele South Africa. Ngeviki ezayo sizalethulela indaba eziphathelane lalokhu.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzeli abantu besifazane basuke eZimbabwe, umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje ekhaya. Abantwana babancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa. Fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la. Noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thi hayi babakazi lapha sokunje. Ugcine ihlale ebekezela kuloya inkinga agcine sebulele njengalokho esibona kusenzeka.
Thiyani indlebe ngeviki ezayo lapho esizalethulela khona indaba ezokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane ngabesilisa esokubhahile eSouth Africa. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomntaka mnumzana Welshman Ncube, ugugu lethu Ncube othi wadlwengulwa kwele South Africa kodwa amapholisa ayala ukubopha owenza lesi sihluku. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo futhi ngiyajabula ukuba uhlelo.
Yisizwa kuthiwa uke wehlelwa luduko olukhulu kakhulu, ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini?
Yebo futhi ngiyanguliwe ngahamba ngayovula i-case emaphoyisa. Amaphoyisa i-case yami awayithathi serious ngoba naye uyagwaba uthi yena akukho ndawo lapho i-case yami ezofika khona ngoba yena uyazana nabantu abaphezulu. So ngithe ma ngiqeda ukuvula i-case yami ngathathisa ngapha iphoyisa i-statement. I-statement sami bekuyi-6 pages kodwa i-docket police yofika ngase-court kwatholakala ukuthi i-statement sami phakathi kwe-docket sokusele ama-page amabili nje kuphela. Njalo yena naye lowo muntu ngamkhomba epoyiseni, ipoyisa alimbophanga. Ngathi ngibuza ipoyisa ukuthi kwenzakalani, why ungambophi lo muntu? Ipoyisa lathi lona lithole umlayezo from uGeneral Ndaba noColonel Simelane, yibo abamphetheyo bathe engabophi lo muntu.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo?
Cha, umuntu lowo besilokuzwana futhi lokuzwana kanjalo besivumelene ukuthi mina angikakazimiseli ngokuya ngasocansini. Sahamba sayodla isidlo sasebusuku. Semasidla isidlo sasebusuku sathola newayini lokuphuza. Ngicabangela ukuthi kukhona isidakamiso wasifaka ewayinini lami ngoba angizwisisi ukuthi ngaphuza iglasi elilodwa nje lewayini. Ngavele ngalala, ngangazizwa nje, ngalala njengomuntu ofile. Angi-understand le. Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni, ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni. Ungitshela ukuthi a bengiyocansini nawe sithandwa sami. Ngathi cha, ungathi boyocansini nami ngoba angikuzwanga nokukuzwa nje ukuthi nisukume ngasithi isikhathi lapha netafuleni ebengihleli khona ngizofika lana ngakhumula nini lezompahla kwenzakaleni. Angazi yonke lento. Into yokugcina engiyikhumbulayo bengihleli lapha etafuleni ngiphuza lelo wayini. Okwenzakale ngemva kwalokho angiku-understand, angikuzwisisi, angikaze mina ngaphuza iglasi lewayini ngaba yindiyana ndlela.
Manje nxa utshela amaphoyisa usiya kumkhulu wakhona umchasela ukuthi kuhamba njani, ngabathathi inyathelo?
Ngabathathi inyathelo sengize ngabhalela naye uminista uMbalula yena ngokwakhe. Ngathi mbhalela uminista uMbalula wangiphendula wathi yena uzongenela aze yini angithendule ngemva kwensuku ezimbili. Namanje lokho kuzinsuku ezimbili, I'm sure sokuzodlula amaviki amabili. Ngaya lapha ne-police station yakhona, akukho lutho olwenzakalayo. Lokho bathi bona balinde i-forensic. I-forensic igazi lelo lathathwa kimi nalo udoti owathathwa ngaphakathi. So i-forensic wakhona ngiyambuza, ngiyababuza ukuthi uphuma ngemva kwesikhathi esingakanani. Bathi ngemva kwezinyanga ezingu-6 or more months. Ngiyoba ngikuphi mina njengomuntu odlwengulwe lapho? Ngiyoba ngisenzani njengomuntu odlwengulwe lapho? Mina ngiphila impilo yami ngedwa ngiphakathi kwe-island. Akekho umuntu engiphila naye. Akufanele ngihlukumezeke.
Wena ungumta kamnumzana Welshman Ncube oyazakalayo kakhulu kwezombusazwe, njalo lithethe komongameli Jacob Zuma. Pho lokho akwenzi na ukuthi icala leli libe lesisindo kakhulu?
Yebo, uWelshman Ncube ubaba wami ongizalayo, kodwa umthetho umthetho. Umthetho ufanele wenziwe. Ubaba wami akekho ngaphezu komthetho, njalo ubabazala akekho ngaphezu komthetho. Leli lilizwe elilandela umthetho, lilo mthetho. Mina ngingumuntu la, nginamaphepha okuba la, even kuthiwa anginawo amaphepha. Ngingumuntu, kufanele ngisemzansi. Imithetho yasemzansi kufanele ingivikele mina. Why kuzomela ukuthi mina ngihambe ngiyotshela ubabazala? Ubabazala kasilo police, ubabazala kasiye prosecute, ubaba wami kasiye police lasemzansi, ubaba wami kasiye prosecutor yasemzansi. Umthetho ngumthetho mawenziwe. Kunamapolisa, kunamaprosecutor, mabenze umsebenzi wabo njengomsebenzi wabo. Why kumele mina ngisebenzise ubuhlobo? Pho laba abanye omama ngaphandle abangenazi izihlobo bazokwenza kanjani? Kusho ukuthi bazodlwengula nje kuphele kudlule kanjalo ngoba bona kabanazi izihlobo.
Okwakathesi kuyini okwenzakalayo ukukhangelela ukuthi uzakwenza ngodaba lona lona?
Okwamanje nasemapoliseni akukho nto eyenzakalayo, ngasekhothi akukho nto eyenzakalayo. Mina sengize ngabhalela u-National Director we-Public Prosecutions, u-Advocate Sean Abrahams, ngimcela lokho abakubiza ngokuthi yi-private prosecution. Ngoba ma bengafuni ukuprosecutha indaba yami, ma bayilethe kimi mina ngizifunele abantu abanjengabo-Harry Nell bangiprosecuthele indaba yami. Ngoba mina ngiyabhelieve ukuthi mina nginayo indaba, nginabo futhi ubufakazi ukuthi mina ngivumelananga ukuya ecansini nalo muntu, njalo nginaso isiqinisekiso sokuthi i-state sizomconvicta lo muntu. Ngicela leyo mvumo ma kuyukuthi i-state asifuni ukuthi simprosecute.
Hayi, kuyizwakala, siyakufisela inhlanhla ukuthi udaba lwakho luphethwe ngemfanelo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga Zulu, saleni kahle.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngugugu lethu Ncube, umtaka mnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC, ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami kusithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu Sifake.
Siyake sikuzwe ukhuluma emsakazweni njalo ubhala lembiko ethile ebulenjini. Kahle kahle ungubani njalo kuyini okukhankaselayo?
Ibizo lami ngusakhile sibongisa kodube ngizalemzingwane. Ikhuluma kakhulu ngabomama, i-abuse yabomama, ukuhlukumezwa ngabomama ezindlini. Umuntu ongumama nxa esehlukumeza ezindlini akubi kuhle, uhlala ubona umuntu ongumama engotshayiweyo. Abanye ngabama blue eye, abanye umuntu yabe gqotshiwe njengeBotswana lapho uyakwanisa ukubona omunye umuntu egqotshiwe ehlala phansi uzothi ngile 2 days ngilala emnyango. Ubuyabe ekhatshana lekhaya kwakungeni ukuthi angathini, kuhlukumezwa kwabantu abangomama labantwana, of which into engalunganga kakhulu empilweni.
Njengoba uzisebenzela uwedwa ungekho kunhlanganiso lezi ezilwela amalungelo oluntu kumbe kwezombusazwe, uyakukhulumisane labo yini labo mama?
Sometimes ngiyakwanisa ukuthi ngihlale phansi lo muntu ngimcebise, ngimtshela ukuthi uyabona nxa empilweni nje, nxa umuntu ungabona umuntu ongubaba elilanga lokuthi ufake isandla, akufake isandla kwesibili, akufake isandla kwesithathu, vele umuntu uma ekuthanda umelanga akufake isandla. Ngikwanisa ukuthi ngincede umuntu lwana ngimdingise umsebenzi, kumbe nxa nginokuyimali okuncane angilandawa ngaphinda ngisebenze ngithole enye, ngimnike imali make sure ukuthi uyahamba ekhaya abuyele, ngoba impilo yeBotswana ma ungumZimbabwe uphinde uhlukumezeke. Omama abaningi bayabesesaba ukuyaripota emapholiseni ngokuyabe uthanda ahamba ayiripota, uzafika abanjwa adiphotwe. Ufutshe ukudiphotha futhi ayobona ukuthi ngizadiphothwa ngingelalutho kumbe nginjani, ungcono ngihlale ngimelele ukuthi ngihlukumeze, kodwa at the end kuvulawa wena, uba yisilima wena enesala umuntu okuhlukumezayo lokhu enjalo. Ngiyaye ngize ngifise ukuthi nganithiwa kule minye imikhankaso ebakhona eyangapha yabomama abangapha eBotswana, bona abavele eZimbabwe, sometimes singahlangana as a group sikwanise ukuthi njengoba ngihamba mina almost umsebenzi engiwusebenzayo njengoba ngishilo umbeka kuduzela amaZimbabweans almost every day. Yabona ukuthi omunye umuntu can just open up ekutshela ukuthi umbona yini nje sesishaka ngithwele nzima ngilamsebenzi, omunye awutsho ukuthi ngiyasebenza ushonelele ngingashayise ebusuku uyabuya ngishaye. Into ezinye zabe zizusho ubuhlungu lawo ubona ukuthi kuwumuntu akamama wakho, into ebuhlungu kakhulu ezisho ubuhlungu.
Kubona bebaningi yini abadubekayo kumbe iningi lilemsebenzi engcono?
Hayi, abantu beZimbabwe eBotswana abaningi badubeka befolele ukudinga ama-piece job, njengokuthi imoto iyaliphonga uthutshe izihambela, ufice umuntu ongumama usegijimela emotweni ewindini, piece job ecela ama-piece job ukuthi at least umuntu lwangame ngamniwe kwe-20 pula kumbe 30 pula ewatsha. Khonapho ngabona esenza njalo endlini uyabetshile umuntu ongubabehlezi, kumbe uyabetshile abantwana ekhaya lomama. Bakhona abasebenzela kuhle abaziholela kuhle, but abantu bayadubeka. Ufucuthuza umuntu ethi ngilele erenkini 2 days ngiyela ndawo yokuhlala, ngoba engafuni ukuthi eziphosela kobobaba ukuthi at the end agcine ku-abuser futhi ebekwazi ukuthi akula lapho zakhona yena ngiyowakudobhaa wakunika indawo yokuhlala.
Ngaphambilini kwale ngxoxo uthe omama abawodayo bagcina bengena empini yabachayeli bemchova.
Ewodeni lami ngomunye wangikhona ngiyayibe ngithinwa ngile spare time ngiyayiyoda amabheli ekuhambeni kwami okokugcina ngizange ngihambe kuhle eSouth Africa, ngoba safika sasiyawoda eBenoni le-Kempton Park. Ikhombisa sihambe ngawo sase sibuyela sesingenele ukuthi sesiqedile, salandwa yibo bona abobhuti bemchova basitshela ukuthi yeke umuntu lo esihamba ngawo ama-7 seater bayaphayilitha, so akumelanga ukuthi singene kuyo, kumele siyigada amabhasi. Baharasa basitshela ukuthi sizalitshisela lapha silenze into eziningi. Sasingomama sasibaningi, sasi-almost ikhombi yayiphosa ijwale kuyithi omama. Kwasihlukumeza kakhulu ngokuthi uyethukile, udriver bamkhipha bamfaka esayidini, kwathiwa sesilip driver to e-park station liyingena phakathi kwamakhombi aye ahamba le imota siyawonta isenzane ngayala futhi libamsunze salitshise konke le mpahla zethu. So into enye ukuthi ungathi uyacabanga futhi ucrossport uhambe iyewota, uyahamba uhambe lichosi ufike ubulawa egoli abantwana bakho ngapha bekumelele ukuthi umama uzabuya. Ungawota eZimbabwe, ungawota eZimbabwe amabheli, but amboni ukuthi kuzasinceda, ngoba lapha liwodwa khona eMozambique kungena usithi Zimbabwe bahluphe ibhoda njalo ukulidikle imali zangikhona eZimbabwe kufuneka imali eziningi okudlula uma ungena eSouth to Botswana usiyawota.
Laba abanye omama abathengisa emgwaqweni-ke
bakumele ube ne-trading license. And of which trading license yangibona yena le ukutshela iqiniso sami abayiniki ama-foreigners. Ama-foreigners ungabona uyiniwa uyaburali shop or ibotiki shop, ikokho kuthi uzawusenzobaleka njalo kumbe uthengisele emtswaneni ozabe engasoze ethi nxa sebebuya bona bana abantu abebhayelo kumba becouncil abatshele ukuthi ngumZimbabwe yabo, funga uhlala lawe ngani umuntu okhuluma isikhalango ngomntwana ngoba ngasoze bekunanzelela ngoba akunanzelela uyabeyacharge uphinde uthathele impahla. Of which trading license nalani ukuziyithola awuyitholi.
Sibongile kakhulu ukuxoxa nawe kuso.
Okay, ngiyabonga kakhulu sisiwakulakufaka.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sakhile Lilini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. kwezemidlalo lamhlanje abasekeli beqembu leHighlanders baphakathi kokuqoqa imidlalo yokuzilibazisa lokulibazisa uZulu ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa iqembu labo elikhangelelwe ukuthi lizahlawuliswa imali ngemva kokuthiya umdlalo ungaphelanga ngeviki edluleyo phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa uAbel Khumalo.
Kuzabe kunabaculi abaningi ababuya kithi khona ngale komthwakazi. Imali esizoyithola lapho sizohambe eclub ibuze ikhona ukubhadala ifine leyenzakele ngendlela yokumiswa komdlalo owayenzakala phakathi kweHighlanders zeDynamos.
Likhangelela ukuthi kuzaba kulabo bani ngamagama nje amalutshwane ongasitshela bona ababelibazisa uZulu?
Kuzabe kunabo Mehlo kaZulu abashaya amaskandi, kuzabe kuno ethimbani uzinja ziyamluma, amabhukudwane nama groups amaningi kakhulu abuya kithi khona la akhona besikole.
Kanti vele imizamo yona le eyokubuthelela imali yona le liyithatha njani njengoba lesinqumo sakhona sokubana iqembu lihlawule malini akukakhulunywa?
Hayi, thina silanda ukuthi bazocharge imali engakanani. Thina imali esiyabe siyi-raise lo midlula le ababeyi-charge silanda, thina sifuna ukusiza iclub. Thina ngendlela esibona ngayo nje singama-supporters e-Highlanders, abantu laba benza intentional i-special ama-referees. Into abayenza benza amabomu ukuthi vele iqembu bayakwazi ukuthi thina abantu ama-supporters e-Highlanders vele bale-temper, ungayenzi i-decision encane vele baphose izinto phakathi. I'm not encouraging abantu ukuthi baphose izinto phakathi.
Licabange ukuthi lizaba le malini elizayibuthelela kuno?
Ngazi ukuthi singaba le malini kodwa maybe ngafika kubo 20,000 yesesibhekelela lapho singayi-raise.
Alo, ngu-Abel Khumalo isiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa. Wekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-South Africa.
They love you so much, by Abu Kalela. I will not give up, Miss Abafalela. I'm feeling your heart, me, and you think I'm still a full of Falela. Just cause I'm with you, my thing was a fella. You can be seen, you can call me Mandela. I will just love you forever and ever. And shout out enough for my people.
I will pay for you and make you my hubby. But you gotta treat me like a treasure, my lovey. Oh, I will pay for you and make you my hubby. Yeah, yeah, yeah. But you gotta treat me like a treasure. You gotta treat me like a treasure.
Ngoma kaTitan nehamba lo Amara Brown besithi bona mukoko. Singake hlukani ukuthi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Lamhlanje ke sixoxe lomntakam nomzana Welshman Ncube othi wadlwengulwa eSouth Africa kodwa amapholisa akawafuni kubopha owayenza lesi sihluku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.